sebhuyera endlini kababa iqhawelo to ubaba udokotela uMorgan Richard Tsvangirai. Sihlangene njengabantwana be-MDC labantwana baseZimbabwe. Sisuke iZimbabwe yonke sebhuyera namhlanje. Sifuna ukuthi sibhekelezele iqhawelo to endlini yakhe yokugcina. Sifuna ukumthelekezela ngendlela yokuthi laye lapha yakhona kuvungani ukuthi hayi abantwana babuyile basebelezela kubaba uTsvangirai.
Singathi-ke kukhanya ngazani kuyabe kulabantu abaningi kakhulu, libona zani kuyabe kulabantu abaningi kangana?
Ngikhuluma kunjenje kumnyama kutethu lokuthi ngingababala nje ngekhanda ngekhanda ngabe ntambamanga. Izimota lokhu zifika, abantu lokhu befika, so ngibona ngazani sibili nesikhathi sethu sihambela abanye bazafika seziqedile.
Ye, sizakuthiwa le migwaqo ilungisiwe sibili ngurhulumente khonapho, kume njalo makhumalo?
Yikho kutshengisa khona ukuthi uhulumende wezano nguhulumende wamanga ozama ukuvala uzulu amehlo, benze angazani balesizi kubaba uTsvangirai. Bona besitsho bengetsho iqiniso, bazama ukuthi bakhuthaze abantwana baseZimbabwe. Ngicabange ukuthi uMnangagwa ubuye ngupresidenti olobuhle, hatshi kanti namhlanje khona besazi ukuthi umgwaqo lapho wakuhlala khona ubaba uTsvangirai uvele ungahambeki. Sebenamhla sebewulungisa, bafuna ukuthabisa abani, selaphuzu ukuthi thabisa kakusebenzi lokhu. Abantwana baseZimbabwe sebediniwe ukudubeka, so lingaze lenzeni? Alitholi mavuti ebantwaneni baseZimbabwe ngoba sebediniwe ngani ngamangeni.
Nxa sesikhangela njalo sizwa kuthiwa-ke kulobaba uRaila Odinga uzahamba njani labanye ababuyileyo khonapho?
Yeah, ubaba uRaila Odinga uhambe wayathathwa ngupresident wethu u-advocate uChamisa airport. Ngikhuluma so uzabe khona naye futhi sinezethekile eziningi kakhulu ukuthi ngingathi lo uzakuthinte uzakuthini. Asimeleleni abantu lokhu bebuya, kungenzakala ukuthi izethekele zibe zinenkambi eziningi ezinye.
Sibonileke lapha kumabona kude kulo mama-ke Opa Mjinguri Kashire khuluma sithi abantu bezanu PF kumelela babuye khonapho ukuze khalela-ke imuli kube ngithi umdeni kaTsvangirai. So lizabe lidlelana njani labo koTsvangirai?
Izani yena mthetho wayo ivele ungayibona isondelele eduzane lakho, kukhona abakufunayo. Ye, kubuya bangabuya ngoba kabaliswa, ngoba ubaba uTsvangirai yinde nguye umuntu kuleli lizwe ovunywa nguzulu wonke ukuthi liqhawe. Kodwa izani ukubuya kwayo ibuya ngokuthi sisebenza nabanye bethu ukuthi bazame ukuchithiza lo mthimba yokuthi siyefake ubaba endlini yakhe. Kodwa akusoze kusimise khonokho, ngoba sesivele sibazi ukuthi ngabona besondela bafuna ukuzodiliza besebenzisa abanye bethu. Thina esiza kwenza yikulandela umbono kababa uTsvangirai wokuthi sikhiphe abantwana baseZimbabwe phakathi bokugqikileyo, abafuna ukukhuluma, abafuna ukuthethisa, abafuna ukuyenzani kabenzi. Ayisikho thina esakuthunywa ngubaba. Ubaba wathi sikhiphe abantwana baseZimbabwe ebugqilini sibase eKenani, wasinika ubaba uChamisa. So sesimelele ukuthi sikhanze abantwana bethu eZimbabwe eKenani.
Esingathi-ke kuyabe kungumlayezelo oqakathekileyo uza kwethulwa mbani khonapho-ke we-MTCT?
Hayi, kakubuzwa lokhu kubaba upresidenti uTsvangirai wabona ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi athathe isigodo akanike ontanga bake bazame labo ukuthi bayenzulu. I-National Council yethu yakugcizelela khonokho uzulu waseZimbabwe ukugcizeleli. Kukhona ongaba nombuzo ukuthi kakugcizelelwanga? Yena lowo ngilethembule ukuthi hhayi kwamele simncedise sibili ngoba kuyabe kule nto engayisile.